oqale ngakusho ukuthi ngembiko le phumayo egcwele ku Facebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangene esitaladini libandle libusayo lezanupf labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu xa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambisani labantu osukuza abantu empilo esinzimakho kodwa ngombono wami imbiko nje kodwa yona vele ngendlela engibona ngayo iyona igovernment izavala ngaleyi into ekuthiwa yi-lockdown bazasebenzisa umkhuhlane we-corona ukuvala abantu njalo futhi kuyabungala umuntu yabekumaphandle yikho bangakusebenzisa kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethusa abantu ukuthi bangaphumi bayitshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho
yena uZulu lenhlanganiso ezithiyeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31
abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane lelikhona le-coronavirus but into abangayesaba ngamasoshal azabe sihaziwe agcwalisa idorobho lonke ezethusela abantu ngempopho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi yabona umuntu yabe phuma phandle kumbe siyanga kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers and police abantu bazangena batshengisele ngoba leli ukuthi okutshengisele okukhona abantu abaningi batshengisele ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathaba ngabantu baganunu wabo ngesimo somnotho esime ngayo kuleli lizwe nxa kungasenza kube lama-social borders esithela abantu bazaphuma bangene but batshengiselele kuloba kukhona lowo mkhuhlane kumbe ungekho
uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahambe ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezitaladeni besesaba lona egcikwane le-coronavirus
engingakutsho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organization siyazibonela ukuthi hhayi abantu abaningi bakhanya angani sibile ndaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi leyi siyafaka abantu ukwesaba okukhulu kakhulu njalo sihlebe abantu abanye esele sithi sihambisana labo kuma-organization ayethiwa ngangaphikisana lehulumende mbe-opposini asebathengwa asebadlaya imali ezimali zezanupf asebesenza bekhuluma besethisela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe abantu balesifiso kodwa iproblem esiyayo ukuthi izanupf iyahazi imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even khonapho opposini asisabambananga soba sezwa ukuthi even amanye amabandla like khonapha kobulawayo akhuluma athi asizabambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambananga kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna bathi sebekhadele isimo simangakuhle.